Akulanto emangalisayo kulokho ngokuba abaningi bethu abavele belandela ezepolitiki bebekwazi ukuthi lokhu kuyeza. Bekuvele kukhangelelwe ukuthi angavele athi uyancintisa kuzaba le ndlela ezinye lapho kuzangeniswa khona yona lindaba esikhuluma ngayo yokuhlala kwakhe ngaphandle kwelizwe uqathanisa lalokho kuyabe kubhalwe emthethweni. Lokho kakutsho ukuthi ngithi mina ulecala kumbe kalacala uvumelekile kumbe kavumelekanga ukuthi abe yikhandidate lapha. Ngisho nje ukuthi yinto ebesiyikhangelele ukuthi izasetshenziswa yona leyo ikakhulu nxa isebhalisele ukuthi ufuna ukuthi avotelwe.
Nxa kuyukuthi ngempela Ncube umnumzana kaSokwere kazange abe seZimbabwe phakathi kweinyanga ezilitshumi lasishiyagalombili i-18 months le ekhulunywa nguMamangala. Njengokutsho komthetho we-Electoral Act ubona siba lonyawo lokumangalo yini emthethwandaba.
Ukuthi lonyawo lokuma kumbe kasoze akwazi ukuma emthethwandaba kuzayo ngokuthi inkantolo ilesiqiniseko esingakanani ngokuthi ubehlezi ngaphandle kwelizwe esibangeni esenza ukuthi angavunyelwa ukuthi abe yikhandidate. Nxa ngabe kucacile kuyo inkantolo ukuthi yebo nampu ubufakazi nansi isiqiniseko sokuthi ube ngaphandle kwelizwe engahlali kuleyo ndawo lapho afuna ukuvotelwa khona engahlali elizweni lelo afuna ukuvotelwa kulo, umthetho uyabusitsho ukuthi kavumelekanga ukuthi abe yikhandidate. Kodwa kuzaba yinto efanele ukuthi kwethule ubufakazi layo uzaphikisa aveze obakho ubufakazi afake ezaqiza izathu mhlawumbe aveze ubufakazi bokuthi hhayi ubelokhu engene ephuma elizweni engene ephuma elizweni kulalokho abanye abakucabangayo ukuthi ubehlala phandle kwelizwe kuze kube kufike namhlanje.
Abantu bezano sibazwile besithi engavele ephenduke uKasukwere uzabotshwa ngoba kulamacala ameleleyo, kanti sesibabona njalo sebesiya enkantolo besithi kumele avinjwe engancintisi. Singathi bayamesaba babona elakho ukunqoba uMnangagwa kukhetho yini, kumbe bazama nje ukulandela umthetho nxa kuyukuthi kukhona lapho okwephulwe khona umthetho.
Le nto indala kakhulu kulo kaSukwele namhlanje sefuna ukuba ngupresident. UKasukwele sesekugovernment, igovernment ayo kuyo yayisiphilisa ngayona lindlela asebefuna ukumphatha ngayo, yayisethusela abantu, itshaya abantu, ingahlonipho ukhetho olukhululekileyo, ingelandaba lokhetho olukhululekileyo. So kungamangalisa ukuthi amangale ukuthi kanti sekusenzakala neZimbabwe. Yona le Zimbabwe wabaleka wayitshiya ngesikhathi sebethathela umbuso, yiyo lokhu iqhubeka namhlanje. Ukungatshintshwa komthetho okwakukhona ngesikhathi ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Ukungatshintshwa kwamalungelo abantu ayekubona kusenzeka ekugovernment yikho okuqhubeka namhlanje. Akulanto emangalisayo entsha eyenzakeleyo uKasukwere ngabona sengathi mhlambe naseyi-target okwedlula bonke abantu elizweni. Hayi, vele siphila ngayona lindlela, siphila sihlukunyezwa, siphila sisethuselwa, siphila sivinjelwa lapha lalaphana, siphila umthetho ungalandelwa. Njengalokho kwakusenzeka vele ngesikhathi laye kugovernment uKasukwere, akushintshanga lutho.